umthetho babagande luhambe kahle kakhulu ngenkambo yemilayo kwezompolitika okweminyaka edlula engu-20 edlulileyo. Ngiphakathi kwendaba zompolitika angaze ngilubone ukhetho oluhanjiswe ngendlela eprofessional njengaleyo, ukhetho olwenziwe emgceke, olube free and fair, ukhetho olube luhlelwe ngendlela yebanga langaphezulu njengokhetho lwalonyaka. Izeki ngitshayela ihlombe ngalokho. Bekulukhetho lokuthi ma ungasebenzanga kahle ebantwini ubusiwa, ma usebenze kahle ebantwini abantu bebekuvotela ngoba ade kungela nto efihlekileyo, into yonke ibihamba ngendlela enhle. Njengomuntu ade yi-candidate ekathesi sengingu-councillor ngoba nginqobile, ngiyi-candidate kuma-election adlulileyo, ngithe ngisithi ngiyagayela ku-ward 29 lapha isilobela egoqela idonsa yonke lemawolokohlo le-Chapewa, ngabona ukuthi ukhetho lolu belu-free and fair ngoba ama-polling station la ngu-5 wonke besithi uma ngifika kiwo ngithola ukuthi iZanu PF eyethu party ebusayo ibila ama-agent ayo angu-3. I-CCC bona ababakuhlaba umkhosi kangaka ngithola ukuthi ilama polling agents angu-4. So ade bemele amaphathi abo bekhandela uhlelo lonke, kuvotwa ukuthi akula muntu okhampenayo within 300 meters, ade bekhangele bonke abe-CC labezanu PF bekhangele konke sokuvalwa ntambama, bekhangele kufa kwamalayithi amakhulu ade thengwe izeki kumhlophe kuthenke kwavalwa kuhle amaphepha lapho kuwine khona i-CC efakwe hodwa, okuwine khona iZanu PF afakwe hodwa, kubuzwane kuvunyelwane ukuthi siyavumelana ukuthi leli ngelezanu PF kuvunyelwane, kubuzwa ukuthi leli siyavumelana ukuthi le-CCC kuvunyelwane. Kwaqeda lapho kwasayinelwana ama-V11 iZanu PF yawina ku-ward 29 edonsa primary. I-CCC yaba lamavoti amaningi ukudlula weZanu PF edonsa business center. I-CCC yaba lamavoti amaningi ukudlula weZanu PF edonsa dam primary school. iZanu PF yaba lamavoti amaningi amaningi nengi nengi kakhulu ukudlula we-CCC. I-CCC yadliwa ku-ward 29, basayina bonke lama-agency abo ukuthi ukhetho lukhanjiswe kuhle ku-ward 29. So hayi ukhetho lukhanjiswe kuhle.
Bakhona abathi ibandla leZanu PF liyehluleka ukwethula inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu, wena uthini ngalokho?
Abakhuluma umbono onjalo angiboni ukuthi baqinisile. Of course bale mvumo lelungelo lokukhuluma ingqondo yabo abayicabangayo, kodwa iqiniso elikhona on the ground ikuthi iZanu PF yiyo iparty elabantu enhliziyweni, yiyo iparty elenhlelo ezimhlophe ezimgceke zokuthuthukisa ilizwe lakithi, indawo yakithi yesilobela le-ward 29 engikhokhelayo. Inhlelo ngizibone ezisenziwa ihulumende yeZanu PF ezibambeka ngesandla iziningi engingazibalisa ilanga lichone, ezigoqela ukufakwa kukagetsi endaweni yakithi yedonsa, kufakwe kwamagetsi ihulumende yeZanu PF esebenza logatsha le-Rural Electrification Agency. Ihulumende yaqhubekela phambili yafaka ubulembu be-internet ezikolo zonke ezisedonsa laphetsheya emawolokohlo, yafaka ubulembu emaklinika ukuthi abantwana bezikolo lababalisi bayenze i-research besebenzisa ubulembu. Phezu kwalokho yahamba ihulumende ya edonsa secondary yadonata ama-laptops amacha-cha asemabhokisini angu-30 amathumi-amathathu. Yaqeda lapho ihulumende yalungisa udaba lwezifuyo zabalimi be-ward 29. Uhulumende under presidential scheme sanikezwa idibha lokudibhisa oluluhlobo lwe-tigris ukuthi inkomo zingafi. Kule nhlelo eziningi ihulumende eziqhubayo yasinika iklinika edonsa September le duzane ledamu ledonsa. Inhlelo zehulumende ziningi, kuphela abantu abaphikisana lehulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathathe isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso.